So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitho lebandla lakhe.
In fact, Mnangagwa adi kumzani pia vanodi fonela ma MP ato mdara kuno kudrukisa bora msango.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu kuZulu okubalisa amandla kagetsi angasancitshwa angasacitshwa mahlayana.
Lesi amagetsi ekona inyama engawona umbize kutshengisa ukuzibhindana wona ngona.
Ibandla leZANU-PF lilandula icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngathiya luvalo. Okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwa sokutshona ngigebha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitho lebandla lakhe. UChamisa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe wenzelwe enkundleni yerudaka eMarondera izolo. UChamisa uthe kusobala ukuthi uMnangagwa usebenzisa imthethwandaba ukuthi anqobe kukhetho. Esipha umzekeliso wamalunga ebandla lakhe awakobulawayo alitshumi lambili awathiwa kawasoze ancintise ngoba ahambisa amaphepha okuncintisa isikhathi sesitshayile. UChamisa uthi kulamalunga edalele ephalamende awebandla leZANU-PF amtshayela ucingo bemtshela ukuthi uMnangagwa kasafunakali njalo abasoze bamvotele okuthiwa yibhora msango. Ngesizwe amazwi akhe.
Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Ati kolikure kera munajita madiro ajo jina. Nyikande enyu, nyikande enyu, nyikande yako, murukuma ere. Obinare mkomana? Obinare mkomana? Obinare mkomana? Saka isusu haywa. Zokuti urendingi kwa ni, diliani, haisiri nyaye mapato. In fact, Mnangagwa adi kwa mzani pia. Bano ni fonela ma MP ato mdara kuno kutrukisa bora msango. Ndikati rovera msango sango kacho ndini ndakamira ku. Kwanzi wanyanya mdara we ndikati aita sei zvikanzano dyana vana vake kupera. Ndikati koenda zvikanzi plastic ero tiri kuona kuti ari kutoriwa dhara mwanhu vasiri vekupati kwedu. Ndosaka vakuita mapato anonzi fast.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC. Kunjalo nje, inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF zehlele esigabeni senkaya eMatabeleland North Province izolo emhlanganweni we-rally obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isigaba senkaya ngesinye sendawo esalelayo kwezentuthuko, imigwaqo, imagodigodi lamanzi awatholakali lula kulesi sigaba. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Bebethabela Bahlala begida njalo besidla esivele emlonyeni emhlanganweni ibandla lezanupf ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Mnumzana Mnangagwaba ekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, amalunga ezanupf alezikhundla emathebeleland kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi, unike izikolo ezintathu amakhompyuthas okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwaba uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela wahaya abadabula isizwe samaNdebele lamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Mfune ngithi mina kunkosi siyeza kambayo unkosi umzekazi lenkosi uNobhengulu kalela abantwana bakho sinavele sinavele ukuthi kuba phambili sisonke.
Uthele Zimbabwe laqhwela phambili ngentuthuko lanxa lafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga.
Awona yama resources yesinawo elizweni. Ubona ngalithuthuko isibuye ungalisa elizweni.
Umnangwaka uthe uhulumende wakhe wagebha idama elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi ematsheleni North lakobulawayo elegwayi Shangani Dam kunye lokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7-8 ngakho-ke amagesi ngasahluphi.
Inyama emasinde ngenxa yokuthi akula amagesi kathesi amagesi sekhona abanye bangalange le nyama badala yokhuluma ukuthi inyama iseyimoza utshela amanga kathesi amagesi sekhona inyama engabona undize umtshengise ukuthi ndala bona kulapha.
Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo umgcinihlalo webandla lezanu PF esebenza emathele North uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangako.
Siyamthembisa siyimathi North ukuthi wasukumisa idamu esale selehlula amadoda lamadoda since 1912. Amakhiwa abuye umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangaka ngomgwaqo wenkayi bulawayo iRoad osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ulungisa umgwaqo lo okweminyaka leminyaka wena uqatheke kangaka. Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhethwa ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancedisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe esikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile, uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela national siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party layo liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima emanga kobulawayo bangu-18 nasemathinoth. So ke siyalicela ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama-candidates ethu ayemthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela eBhinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCoedle Park ke ngolwesithathu. Ngimana Studio 7 ngisenkayi kamaramu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Sibanda. Lokho kusukudaba lwezokhetho, ibandla lezanu PF selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Lokhu kwethulwe lilunga le-CCC unkosazana Moli Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele parliamente ngeviki edluleyo. Kesizwe ukuthi uMadlodlo uthini.
Izolo besihamba senza ama-door-to-doors ethu sadlula kojeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe. Sathola kule mota yezanu PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge-CCC asidingi ubudlangudlangu, thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZanu PF yayingekho lapha.
Alo ke ngukusazana Moli Dlodlo onqintisa kumela isigaba senkayi eSouth edale leSenate engoyibandla leCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe loncintisa ukumela isigaba senkayi South unkosazana Stars Mathethebe onguye omela lesi sigaba okwamanje edalele parliamente engoyibandla leZANU PF.
Ah oh hachibo ibugwala sebe sesaba i-election u-23 August useseduzane sebe qhuqha kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki angithi ngingumuntu wenkayi ngumntwana wenkayi ngikhampena enkayi njalo ngisese ngu-MP wenkayi kuze kufike u-22 August a day before elections ngihamba all over ezimfeni ngihamba siyabona abagulayo ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela angithi mina angisuye lowana missing MP ngingu MP otshona labantu ongena ebantwini ngizizathu ezihlukene so obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngachaya luvalo okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha lukuvalo nje sebe sesaba i-election angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo kakungisibindi ujabulani sihambe ku-election u-23 August sefikile useseduzane kungisibindi ndoda asambe mfowethu siye kuza ukuthi abantu bathini siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August uyekele ukububanga umsindo.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani, ulethemba na elokuthi uzanqoba ukukhetho?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle. Enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulisana. Siyabingelelana nje ngidlula phamba kwenzololo nyamtshayeli huta owezaphu kuyabingelelwana hhayi ke layo uhadebe hhayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisane asila problem thina enkayi South uqiniso kukampenwa nje kuhle kampenwa kuhle okokuyina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina hhayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumlimo. Ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini. Nguyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe. Yena umlimo. Kodwa ukhampena zonkeni siyakhampena nje. Akulungi lacitsha lo khampena ongalathuba lo khampena sasikhampenela kuhle. Akula problem.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba senkayi South edalele phelamende engoyibandla leZANU PF. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. MC Despepa, did you see me at night? MC Despepa, manje ke sikhangele ke eziphume ku Herald. I Herald lo daba lokuthi inkampani yaqatshwa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni le Victoria Falls uzathatha inyanga ezilithumi lanye ukuthi uphele ukulungisiswa. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilo daba lokuthi omela isigaba seNorton edalele parliamente ezimele umnumzana Themba Mliswa useyazise ukuthi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ka-2028. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 balaleli lani basakaza ayisalibonani bakethe mina ke ngilibingelela ngosizi lolo esilidalelwe ngumfana lo uJamis ngumlilo ke lo okhulumayo enkulumane. Ah manje lapha mfana misicela ukuthi usitshele ukuthi senza njani sivota njani njengoba ubulawayo usumthengisile. Hawu ithengisile ubulawayo umfana nami asisakwazi ukuthi siyakwenze njani ungayisola izano but izano ungayisola wena lapha uzirechile waqeda ukuzirecha wachaya on goal wawumthengisile ubulawayo indaba ye Supreme Court ihlukanani layo wena when I stood away forward in the Supreme Court as well as the win. That way I was though. As well as the winning appeal the Supreme Court. So I was stood away forward in the man's right to vote. I'm a sitter hand video on going to if I'm a three very hand video of our contest. I would live in opposition contest today. As I was an easy thing and wobble. I want a man to be fragile and wobble. So if I get in the fragile move, the party one is a miss in the Lama structures, the party one in a leadership, who did the corner up and move paler, move only the Lama. Spokesperson zakho bangaphothela ibithi bangaphoshwe ncubu bathathele bonke amandla kona owenza ukuthi bangahambe emaralini akho vele it speaks volumes.
Yes, singelele enkundleni. Yes, sizile basakazi ukuvinjwa kwabantu abayi 12 abe triple C kodwa basakazi mina into engalitshela yona kumbe ngithi bantu baseZimbabwe bantu bakobulawayo konke lokho kwenzakalayo kungamaqhinga ezano kungadanisa kakhulu ukuthi phezu kwalokho okwenzakaleyo lina bantu be-triple C likothola futhi selisilwa lodwa ngoba ukulwa kwenu lodwa kuyindlela yokuqinisa izano leyo. Lina hlalani phansi liphume lesisombululo sokuthi kambe makunje lingayenza njani ukuthi liphume kule inkinga eliphakathi kwayo kodwa lingaqala ukulwa lapho-ke izano liyinikeza amandla ngoba yiyo indlela esebenza ngayo. Siyalicela abantu bakithi lingalahlekelwe ngelinakho ngento elingani nayo kuyindlela nje yokuthi khona belidide ingqondo. Funda nina abantu eliphikisana la ukuthi ngabantu abanjani indlela lizaba layo isinqumo lizaba laso lizaphumelela.
Siyabingelela emsakazweni siyabonga sibingelela abalaleli. Ngithanda nje ukubuza ubaba uChabango lo obeyisikhulumeli se-TPC esenkantolo ngale ukuthi inkantolo isivalile ukuthi ama-MPs awe-TPC akonteste kube izani kuphela yona. Ngendlela akhuluma ngayo ukhaya ngani kukhona yena akwaziyo asifihlela khona kodwa mina ngibona ngani akwaziyo ukuthi usethengwe izano ngoba ngabe kathengwanga izano angeke nge last minute ezwakale sekhuluma kangaka ngento la obephakathi wayo yena wenzeni ube kuphi ngesikhathi bephuza mbe uzowe sevuma ukuthi baphuza ukufaka amaphepha wayekuphi bese hlule ukuthi bebonisane izinto zona ezena sezisola manje ukuthi yena usebonisa ukuthi usemeceleni ke usemila phambi ngoba yena ngabe usola into la azibona ukuthi uphakathi kwayo ngabe wayesola kusese lesikhathi bayi so umuntu maye kuthengwa izano kayekele ukukhuluma ekhohlisa abantu ufana na ngincamache lalaba kade bezenza abe MDC laba obona bo odube bona labo lokunjeni laba sebuyele kuzano laba kade bengabe MDC laye kabuyele ngokuthuthu
7 lenjani bazali bama ithina siyaphila enza sithanda ukukhuluma kancane lapha kakhulu ngesehlaka lesenzakale kobulawa mabandla esisisi so mina bengithi lokho kwenzwe izano ukuthi ukuthi abantu be-CCC babhane kumayama empila ayi-12. Bengithi abantu bakobulawayo ngakuya ngami ngoba bevota nxa kuthi ungazange waphumelela babiselwa bangayivoteli izano, bavotele at least izaphu kuze kubonakale ukuthi bona hayi umbuso wezano kawukho kibo, wavele awukho awuhambisi kahle izinto elizweni. Sesidiniwe ngamanga esiwatshelwa imihla ngemihla yonke lokhu esitshelwa amanga, kuze kube nini sitshelwa amanga sivuma. Hayi bo abantu laba ke baguquke shuwa batshintshe sibili kakhulu, ngoba labo umuntu nxa kutshintsha kuyabe kubusa umuntu waseZimbabwe futhi umntwana ozalwa eZimbabwe njengabo bona omnanga kwabezalwa eZimbabwe. So akutshintshe, ahambise ilizwe libuyele endleleni yalo yakudala. Ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngosifana, kodwa ngibuhlungu into eyenzakele ngokumenemene bezanga. Ngiyabonga kakhulu, ngisebutshana ngokuhlala.
Ngiyabonga Studio 7 ungena kuleli uhlelo lami ngelangelana namhlanje. Abantu bezanuphefu bezama usihlonipha kakhulu kuleli lizwe, siyahlupheka amarodi ethu afile. Khonapho bakhuluma khona ukuthi ilupane yamarodi afile, abantu bathwele nzima, izimota azihambi ngenxa yamarodi. Bona bathi siyalungisa 40 years, kabanika abanye ichance please, kabanika abanye ichance labo beke sike sibona abatsha. Noma inkomo ungayibona inkomo isibandala esibayeni, uyabona ukuthi hayi ngcono ngiyikhuphe inkomo le kumbe ihlale njengalini. Ubophe ezihambayo, asibophe nezihambayo, dedelani lathi abancane sike siyibona ukuthi singayenzani. Nani bantu hlakaniphani, unganikwa nje isikhipha suhlanya suhlanya, unganikwa nje kumbe irayisi suhlanya suhlanya ngerayisi nje. Hayi sihlonipheni bantu, sike sibona ukuthi siyenza njani. Sithwele nzima thina bancane, 40 years ungasebenzi kuzima lokho. Cele ukuthi lami dike lingizwe lapho, lami vele ngishiseke kakhulu, lingizwe ngeze ukuhlule ukuthi ngakhuluma sithini, ngoba thukutheke kakhulu. Zondile singenkulumo lezi esikamnanga kwalesi
emsakazweni kaStudio 7 lenjani basakazi lonke labalaleli. Hayi siyabonga izindaba, uyazi ukuthi into ekhona emakhaya into esemakhaya njengamanje abantu bathakazelela iZANU-PF impela. Hayi abantu bayithakazelela iZANU-PF, kodwa akula nto ezayitshiyela abantu iZANU-PF. Abantu bayahlanya mpela ngeZANU-PF, ungakhuluma kuphi ngeZANU emakhaya lapha, hayi kungathi sibili usubaphoxe kwenye indawo. Kodwa bekhohlela abantu ukuthi abantu babo bagcwele ekhaya ngenxa yeZANU, kanti abantu badingani vele kuZANU kahle kahle. Abantu kabatshele iqiniso ukuthi iZANU kahle ziyabanceda ngaluthi abantu babo badutshule emagoli bagcwele umhlaba wonke ngenxa yeZANU. Kodwa ekuthola umuntu omdala abantu bakhe abasegoli labafayo kona legoli ehlanya ngeZANU, iZANU izamnceda ngani? Siyabona
njani msakazi, livuka njani? Mahlengi okhuluma ngolapho kobulawayo iPhumula emadonkini. Laba abantu njengoba becampaign kangaka beforce abantu ukuthi emaralini abo, kuthiwa khona ungayeke ukuhamba kuzothiwa ngowe-TT, yingakho ubona abantu emaralini akhona kugcwala. So into leyi bayenzela ukuthi ma sibe rika bathathe bona buyani ubufakazi bamavidiyo lawana lamele zithombe zona ziyana ukuthi besinabantu ade besisapota abaningi. So yikho siwinyile ukhetho. So i-system abayisebenzisayo yi-propaganda yabo. So into leyi ngicabanga ukuthi izosilimaza iminyaka eminingi kakhulu. Lokhu-ke kusenzeka izinto abantu bengavuki ukuthi bayalimala, ngoba manje ilizwe litshona phansi, abantu baphumile bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe, bahawula bahluphekile. Ilizwe lilamali yayo, imali yani yayikhona eminyakeni edlulileyo wabo-1990 something, ayikho manje. Bayehlule ukutshela abantu ukuthi bayilethane. Abantu yona besisafunda thina, sasiholiswa amabhuku mahare. Manje bayehlule ukutshela abantu ukuthi uhlelo lomntulo leyana luvalwe yini lubuyani. Now amatitshi umgabe phuma ehola 540 US dollars, bona bayehlule ukuholisa amatitshi. Manje maholisakhola ora-teachers into engelanceda udododa ezibhedlela kula miti. Manje amanesi ayithilizwa ayezama impilo ngaphandle kwamayama ezibhedlela, kubolile kuyanuka yonke into, akula nto i-right. Amadolobha abolile anuka manje, kugcwele udodi emadorobheni, akula nto i-right. Maye ma usesibhedlela ufika balela i-quotation enganto uyi-hardway, khonapho nizama ukuthi uyathola usizo ezibhedlela zikahulumeni, but zi-aim to fika onto ukhiphe imali. Awuma ungenamali uyafa, awuphume uphile esibhedlela. Ezibhedlela zamanje izibhedlela ezinkulu ompilo. So now ubuloku uqhubeka uvotela umuntu ekubamba ngamandla ukuthi emaralini akhe engafuni ukulungisa zonke lezi engelayo impendulo yokutshintsha sonke lesi simo. So ucabanga ukuthi sisenkingeni as long as silokeke abantu besalandela lawa amakhehla lawo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise imali edlula izigidi ezingamachumi amane US $40 million kunyanga eziyisithupha zawonalo umnyaka ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo. Inhlanganiso ezimphathisayo zibikwa zibuthelele imali le ivela kubasekeli bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Busani Ntini. Saqala ukumbuza ukuthi kambe amacala kaTrump azamphazamisa na ukungena kukhetho.
Yebo kunjalo, siyananzela ukuthi amacala kaDonald Trump ayahamba sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, uyakhanya ukuthi lokhe le-support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona vele wona bafuna ukuyenza intando yabo. Khanya lokhu bemsupporta sibili uDonald Trump. Kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba necala elilodwa elizamkhipha ku-race. Kuma-Republican kwenze ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwaziyo ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khona?
Yebo, khona kunjalo. Kulama polls lilaphumayo lapha lalaphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abale ngqondo, ama-voters ale ngqondo, outside of the Republican Party, bazabuya ngobuningi babo evote. Ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican, kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavuma ukuthi uTrump aphendule. I think amapholi aza kutsha kutshoyo, kodwa xa soyisikhathi wahambe yovota, abantu bazavota, bazavota beyovotela ilizwe elihlala lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi amapholi engatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzangqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi i-age yakhe. Abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu babuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo engu-5.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zinhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu elizweni ebalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. lingaya ku www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.